ezinezankhona sezisebenza kodwa zisebenza zingagcwalani izikole zakhona izilei yathi okwethi zonke zavula but kule chokizane ntumbane omunye walimala kakhulu sigcule kuphela kalungi abanye labo chokis like ekukhulumane engihlala khona sebesebenza besebenza benganabashefa
kodwa abantu sebethembele kuzo lezi sitolo ukuthi bathola konke abakufunayo
ngoba nje kungagcwalanga like ensukwini kodwa ezinye izinto ezikhona khona lokhe bezigcwalisa kudala kusisa ukuthi vela thi izinto izitolo zikhona kulabantu labala abathengisayo bandazekelela ukuthi izitolo zingavalwa ngabo-fayithi babisa izivota zabo bathengise kodwa akuzange kube vumuleyo yangako ngoba ethawuni vele izitolo ekuvela zange zibuthi izitolo ezaluthanye ezemalokithi
enkulumane abalandeli benu lezakhamizi nje inenge labotshwayo umumo sunjani
abanye lokhu bebevalile abanye baphuka njani angiyakwazi ukuthi abantu vele bangethusile abantu bezimbabwe sebethuba bangethusile vele bayachazana bethuba ngiyenze lokhu abanye baphuka bakhona sasibabona abanye njalo lokhu bevalile bakhona abalutshwana abalokhu bevalile angikwazi hlabo kuyocala ku-abe engakanani but abaningi sebaphuka khonokho ukuthi vele ezimbabwe anto esiphilayo uyakwazi ukuthi kuphilwa njani la akulanto bale abuyelayo siyaphila njengosukwini ukuthi vele ukuthi impilo kuthiwa kuthiwa natho kulefeyiliyakithi i-suffers nothing selowelife kuzima okokuthi vele uyasela ukuthi uqalisela ngaphi ukuthi kuphela sesajayele ukuhlala edukeni kodwa kunzima akunamali akunanto ekhona igaventi yakhona icacile ukuthi thini uyenziwa kuthiwa kukhona ekuthiwa imali zenenza esizithathele ama-taxi zingandayintroduswa kuminister we-finance but ukuthi kwenzakalani elizweni asazi kumbe ukhona okuzazivela kodwa amboni.